So kwe isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alibuka njani izilwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathi mdambo wezokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Mtoli uveza ukuxabana okukhanya sokuqhamuke kubandla leZANU-PF.
Ungakhumbula ngemva kwekhu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan engu-minister of information lo engu-permanent secretary uGeorge Charamba base besilwa openly
khona kubandla eliphikisayo ele-MDC bekunomhlangano webandla leli okutshengisa usekelo wokuthamisa kodwa amalunga edale amathathu abalisa umtaka Morgan Tsvangirai uVincent Tsvangirai ubengekho
bebeqala ngokuthi yena iZANU-PF ayikwazi ukulandela umthetho okuyi-constitutionalism ne-rule of law nabo bathuthuma benza the same thing.
Amalungiselelo okuvula ilizwe leMelika aqhubekela phambili lanxa kulokhu kusifa abantu abaningi bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamphathi mdambo ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Mtoli uveze ukulwisana ukukhanya sokukhona kubandla leZANU-PF izolo ngemva kokuchothoza umphathi mdambo wakhe unkosikazi Monica Mutswangwa esithi usebenzisa umsakazo kahulumende oZBC lomyeni wakhe uMnumzana Christopher Mutswangwa ukulwisa izitha zabo. Umtodi wethule amazwi la inkundleni yeTwitter ngemva kokuba iZBC yethule udaba lapho umphathi ntambo obona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwi omnumzana Sibusiso Moyo aqolise khona kuhulumende weTanzania phezu kwamazi kamtodi awukucothoza indlela eleTanzania eliphatha ngayo imizamo yokulwisana legcikwane leCoronavirus. Lokhu kukhanya ucunule umtodi wahle wabhala la esola unkosikazi Mutswangwa lomkakhe kodwa uphange wacitsha insolo yakhe kuTwitter. Udaba lolu luza ngesikhathi omunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza ecothoze uhulumende kaMnangagwa ngempela viki esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abangamasela njalo abahlukuluza uZulu. Uthi uhulumende lo ulakho ukuvukelwa ngabantu. Abanye bathi izehlakalo zombili lezi ziveza sobala ukuthi akuhambi kuhle kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kusobala ukubana kukhona ukungahlalanga kahle ebandleni elivusayo leZANU-PF ngenkulumo lezi zikhona. Ungakhumbula ngemva kwekhu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan engu-minister of information lo engu-permanent secretary uGeorge Charamba base besilwa openly kumedia kutshengisa amacele. Lokwamanje kuyabonisa ukuthi kungabe kulamacele akhona alwisanayo phakathi nakwebandla elibusayo. Izinto zonke lezi akufuzanga uzikhangele uchiye lokho okwenzakeleyo kunyanga ezimbili ezintathu ezedlulileyo lapho abafana be-youth uThenengamu lo ngu-secretary uMathuthu Louis Mathuthu lapho abaphuma khona besithi kulabanye amongst bekhuluma abotagwirei lento ezifanayo. So mbona ngazathi ibandla leliyana selihlupha ngokuthini lakhiwe ngama-factions amaningi and bonke laba bantu babe bengamagroup abangisana hatshi ukubusa kuhle kodwa bebangisana ukudla.
Omunye wabacebisi bakamongameli Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza uchothoze uhulumende kaMnangagwa esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abahlukuluza uZulu. ngokunjalo uthi uhulumende lo ulakho ukubhidlika ilobani ungathini ngalawa mazwi
okuthiwa ngumfundisi uShindi Munyetsa ungathola ukuthi njengoba la ukupresidential advisor kuphaki engabe elayi elabanye abalinyicile ngoba ukuthi uzofaka kusonesani iposition ukuthi advise upresident it either there is a team osebenza layo within ama factions ekurecommendile so ngathola ukuthi laye uyabe khulumela ifaction yakhe uza evele iZimbabwe it either kusetshenziswa izinyanga ukuthi zingane ziphutshisiwe kukhona ezikutshelwe kumbeni abezenkondlo ukuthi kungani ispirit lazo iholy spirit ibatshele something kodwa zonke kuya kwiscript sezano esitsho something from a faction eyinye so mbona ngazathi zonke zona ezizinto ezikhulunywayo ezenzakalayo zitshengisa ukungahlaliseki kulaba ababusayo njalo kukhona enye igroup yabe isikuplan lokhu ungakukhangela pre iku kwayenzakala izinto ezazifana nalazo nezi until yafika ku full scale yenzakala iku ya 2017 so nakhona lokhu kungabe kusitshengisa ukuthi kungaphuza ukwenzakala kodwa kukhona okwenzakalayo
umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebheju likaZulu ubexoxa lo ntungameli Nkomo we studio 7 ekubulawayo imizamo yokukhuluma lomtodi lomthwangwa yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo ibandla le MDC Alliance belilomhlangano walo eHarare izolo lapho amalunga edalela eParliamente awaleli bandla etshengise usekelo lwawo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa kubikwa bekulamalunga edalela eParliamente phose wonke aweHarare ngaphandle kwabathathu abangathumelanga amazwi okuxolisa ngokungayanga emhlanganweni lo ababalisa umtakamuyi umnumzana Morgan Tswangirai uVincent Tswangirai lo wake waba ngumeya weHarare umnumzana Elias Mutsuri kodwa abanye abathathu bathumele amazwi okuxolisa ngokungayanga kwabo emhlanganweni lo umhlangano lo ubikwa uvumelane ukuma loJamisa ngesikhathi kulokudonselana kobukhokheli lecele elikhokhelwa ngokosazana Thokozile zanikhuphe lomhlangano uvumile njalo ukuthi amalunga aleli bandla awedalela eParliamente eqhubeke ekhalala imisebenzi yonke yedale njalo lokuthi inkokheli icwayisise kubalandeli bebandla ukuthi kwenziweni ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda
inkethwa impisho imposhi ngabangoza umqinisa kavuleli umchilo wesidwaba into engelakhala engelamsila abantu beMDC thina sibona ngani lebezano PF akusafaka kusehlukananga sokuyinto yinye bebekhala ngokuthi yena izano PF ayikwazi ukulandela umthetho ukuthi ayiconstitutionalism le rule of law labo bathuthima benza the same thing uChangirai wavela waqalisa wavota wazithebela imbuza eappointa ama vice president amabili okungekho emthethweni kodwa kathesi namhlanje abantu beMDC babhizi bagqatha ukublamisa no-P F bathethisa ama-judges ama-judges angabenza ama-judgments afeva bona arayini amabona bangahamba ecourt lama-kesi abo avele ekhanya nje ukuthi ikheli ikhosi lekhesi leyifile ayidingi rocket scientist ayidingi ukuthi usibe ligqweda bafike bayaluzi sabaqatha ukuthethisa ama-judges bagqatha ukusebenzisa no-P F kodwa izano-P F ayishiyo eyathi uChangirai apointe umzulu urilo chamisa izalo PF ayishiyo eyathi chamisa avize abantu abangani bakhe bezinasu bafakane bamfake esikhundleni emncenseni ekhonapho ngelanga lemfo lomngcwabo kaTswangirai izalo PF yayingekho khonapho izalo PF ayishiyo ethenu uboni umashabiri ahambe ekoti kwemikhokhaa sebekwenza ngabhuleka izalo PF sebenyisa izalo PF kwicredit ngento engekhoyo so mina ngibona nje ukuthi iopposition leyo angikwazi ukuthi bangene kuyini abantu abafundileyo kumbe babhele ukuhlahlakane kumbe babathe thothothobani enza abantu nje bahlangana amakhanda izinto abazenzayo kazithembisi and into ebuhlungu ukuthi bebesicele ukuthi bona yilaba abangamademokrasi kodwa abangamademokrati kodwa idemokrasi yangikona leyo abade bekhuluma ngayo abayilandeli basikhiyethela nje umgabe uchamisa uzenzela njengomgabe sibulanga ngomgabe lengibona umgabe nje osakhulayo ukuthi nje endini yefuture sabe sibeli dictator nje eyenza njengomgabe oyenza intando yakhe which is very dangerous for democracy and kuyingozi kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba sivele sihlukuluze kakhulu izanu PF ngicabanga ukuthi sizaba le option engcono kodwa bona bavota nje imvoto yabo yenze kube wese.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela ukubana ukhetho luyeza ngomnyaka ka-2023?
Ngempisha imposhi leyenziwa nge-MDC u-2023 uzafika belokhu bebangisana izikhundla belokhu bexotshana ephalamende bakuyihlelane belokhu besenza so i-RPF izawina futhi belokhu besenza so okungasiza nje ukuthi ngabe abantu bahlangana bonabo abanye abangaso be-MDC kanye labe-RPF abangazake babe involved entweni ze-MDC lento ze-RPF mhlawumbe uNkosana Moyo labonowa Manyika labanye abantu zemakhaza omunye umuntu wazaafisa nokuthi ngabe kumbe u-Strive Mashiwa u-interested ku-politics kubuye le movement entsha eza-believer ifuqe izifiso zabantu imele abantu hathi lokhu kwenziwa e-RPF ne-MDC kuqalise i-movement entsha ezaba lamandla ihambe ebantwini yanelise ukuchallenge i-RPF ngo-2023 otherwise lokho kwabo-MDC kudlalisa isikhathi ngamadlwane nje ngamatope akuyiwa ndawo.
Kodwa siyabona ukubana bakhona abanye abakhokheli abanye abathi baqotho abafana labonkosana Moyo labonowa Manyika, kanti pho abantu kungani bengakhangeli ukuthi bavele bakhona abanye bakhanya bekhaliphile abangakhokhela ilizwe befuna kubuya abanye abatsha futhi?
Okokuqala usuphe ukuthi abantu bebedakiswe ithothotho ye-MDC kusukisela ngo-2000 abantu bengibabheka bacabangi i-narrative bacabanga ayiza ngwezanu kumbe ngwe-MDC yiluhluphe esinalo esokuthi sivalelwe engqondweni zethu ezivayenileze ezimbili ezingasisindawo uNkosana Moyo uhlupho lalo olukhona yokuthi ngamadoda aqoto ngamadoda akhuluma into ezilomkantsho ezilomsoco ezingafili izwe phambili yabonowa Manyika. Kodwa-ke uhlupho lwakho yokuthi omunye ungale ulokuyinto kwakho okuncane ngaye labantu bakho abangu-5 nomunye laye ulokuyinto kwakho okuncane labantu bakho abangu-5 okungasisiza yokuthi kona labo uNkosana Moyo nabomanyika labo basithengisele ukuthi bangabakhokheli abacabanga ngeZimbabwe ngokuthi bona baqalise labo babambane babayenze into eyi-1 ezahlanganisa wonke umuntu kube yi-narrative entsha echallenge indawo ekhipha abantu kulokhu ku-MDC le-RPF lezi esezivulele ilizwe. Ngicabanga ukuthi ma kungenziwa njalo mhlawumbe sibeke sikhulume labo sibagunguluze ukuthi kube lomcabango onjalo ukuthi bona baqalise ukusebenzelana ndawonye benze into eyi-1 mhlawumbe lokho kungasiza ngoba lokho kwe-RPF ne-MDC zinkabe ezidonsa zijilile labelokho yibhoda ndawonye ngamadlwane nje akuyiwa ndawo ilizwe ngeke liphinde lilunge singasikhangele i-MDC le-RPF.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi owayengumeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ulandula ukuthi waloba incwadi yokuthiya umsebenzi. UDlamini uthi elokhu enguye umeya lanxa kube lokhetho ngempela sonto lapho ukukhethwe khona umnumzana Rich Mguni. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlive.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethesa uhulumende ukuzama ukubulala unobhala obona ngokuqoqa kwenhlelo zebandla lakhe umnumzana Amos Chibaya. UChamisa wethulela amazwi ngemva kwengozi yemoto eyenzakale ngempelasonto lapho imoto kaChibaya ichayane lenye ebeyichayelwa lipholisa lensitha ele-CIO. Iphephandaba le-Daily News lithi umkhokheli wecelele MDC uNkosazana Thokozani Khuphe uthi amalungiselelo omhlangano webandla omqoka iCongress asekusibanga esikude. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salbona ni basakazi be studio 7 nabalaleli bemfisa ukuthi audio yami le mayingahamba iziyefika la kubaba umphoko sibonile impela ikhoti senza umsebenzi onxomekayo isithi laphana umakhuphe akube nguyena obambayo laphana ku MDC ngoba uchamisa ungene ngokungemthetho mina nje ngoba bengisithi mhlawumbe sokungenzeka is politically motivated izinqumo ezikhitshwa ileyankantolo if izinqumo ezikhitshwa ileyankantolo zi-consistent besicela la ubaba umphoko ehambe enkantolo eyosho ukuthi no ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba upresident uRobert Mugabe yena nguye okufanele ebambe laphana njengo president ngoba isekela likamongameli elalisele kwakunguyena lizakhumbula ukuthi umhlonishwa ubaba upresident laphana uMnangagwa ngesikhathi kuqunjwa phansi uMr ubaba laphana uMgabe yena wayesexotshiwe so he was not an active member yeZANU-PF wayesexotshiwe exotshwe ngupresident so umuntu wayefanele bambe laphayana ngokomthetho sisekelo wayo iZANU-PF okufanele kube nguye umphoko so njengoba ikhoti siyibone isenza ijudgment in favor of uMakhube besicela ukuthi layo ubaba umphoko laphana ezame igijime enkantolo ngoba besifuna ukumbona laphana laye inkantolo isithi kufanele kube nguye obambayo laphana kuZANU-PF sifuna ukubona layo umphoko laphana exotsha ama members of parliament eZANU-PF angafuni ukumlalela njengoba nje ilokhuzeni sibone uMakhube exotsha abalandeli MDC alliance besifuna ukuthi iinkantolo lezi zibe consistent ngoba uMakhube ngesikhathi uTsvangirai Sifa lizakhumbula ukuthi uMakhube wengasa attend ama imhlangano yeMDC kodwa umphoko lizakhumbula ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba lapha noRobert Mugabe kwakunguyena owaye elokhu enguvice president so he was an active member yeZANU-PF but sibone laphana inkantolo isithi uMakhube akabambe so besicela ukuthi iinkantolo lezi zibe consistent sibone laphana ubaba umphoko ethatha amandla eZANU-PF kusiba nguye acting president lizakhumbula ukuthi umhlonitshwa laphana ubaba upresident Emmerson Mnangagwa vele akangenanga kungemthetho wangena nge-military coup okhulumayo laphana ngugift Mfoka Sonduku Danki
bonani zanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi sibona lokho kweZimbabwe kuyangisayo lo hayi yazi uMnangagwa bayangisa yazi bakufakelisa amahloni lokukuphi naba uRamaphosa upresident wavotelwa ngabantu wavuka efakaza kahle ngezimali ukuthi imali zosebenza so waholisa abantu bakhe kahle umuntu wavotelwa ngabantu noto uMnangagwa lapho abantu abafosta ukuba ngupresident endele upresident akumfanele vele ukhatshana kakhulu ukuthi ebe ngupresident uMnangagwa kulo muntu ongaboniyo lezi ezo zakhe vele ziyafakaza ukuthi uMnangagwa vele ukuba president akumfanele uMnangagwa akayifundela ukuba ngupresident ayifundela ukuphatha abantu nokuthi kuhlukumeza abantu ngale ndlela buka nje lento eyenzakale kulento kulamantombazana kobulawayo ikukurawundi ivele kahle ayikakapheli emathebuleleni ihlathukubeka awungitsheli ukuthi ubaba abangamadoda nxa betshaya umfazi bemtshaya ngedonkipiri ubaba ngempela kuthiwa ngamaphoyisa kuthiwa ekhaya kulamalungelo eZimbabwe wonke umuntu ulamalungelo kodwa laba bantu kumele bebotshiswe kumele beyijele laba bantu labo uMnangagwa labantu bakhe kumele beyijele kambe abantu abaseqeda abantu ekhaya awungitsheli khona le corona ungathi siyayenziwa ngabantu basisindebele ngendlela abahlukumezwa ngakhona buka manje bagcwele ejele manje bayabotshwa abantu bayatshaywa kambe abantu beyenzeni bephile njani ngapha uvalela abantu engela kudla uthi abantu bephile ngani bengadli
yebo baZimbabwe siyabingelela lonke nzila bakusijoseke siyabingelela siyalithanda okunye okumangalisayo abantu abaqamba amanga kuthiwa kulabantu abaqamba amanga kodwa bakhuluma into eliqiniso ngoba yayenzakala injengokoko kanti ubaba yena ubaba upresident wethu uMnangagwa waqamba phela amanga layo wathi yena amapassport uthandisa abantu for 6 months watshintsha wathi for 9 months 8 months kodwa abantu abathatha amapassport ngo-2014 abakawatholila namuhla sesithina sesilaminyaka sithethe amapassport imali yahamba kodwa kasikawatholi imali akunamuntu othengisa ithukela esitolo sakhe engalayo esithi letha imali ngizakunza yawoda ngikhupha thina waqamba phela laye amanga kabotshwe kanti yena uyesatsha njani ukuthi ebotshwe layo upresident ngoba laye ngamanga onalawo sicela amapasipoti ethu ephume nxa kuyikuthi wayengaqambi imanga ngoba amapasipoti wayefanele eqede 5 months kodwa amapasipoti seqeda 5 years abanye abathatha amapasipoti kabaseko bafile kathesi besiya imali yahamba khonale ipasipoti leyo bazayithengisa futhi kabili Balibonani balaleli beStudio 7 lo khulumayo ngumhlanhla osefutswana eFrancistown ngithanda ukubingelela umama wami oselubani esigabeni semalungu ukuthi mama khula uze ukhokhobe ngiyabonga ngothando owangikhulisa ngayo namhlanje sengiyindoda sengikwanisa ukuzisebenzela ngisaphothele emuli yami ngiyabonga
Linjani, umstudio mina, madida, ngithi, Happy Mother's Day, mama wami, oh, mama wami, ngiyakuthanda mama, ukhule uzukhokhobe, ngowangigcinayo, waba wayenza into enje namanje engikho khona, ngiyakubonga, ngifisela usuku oluhle kakhulu, anginawo amaningi, ngabe nginawo mbe ngizokutshengisela njengoba siloku sikulockdown le akunalinto engakwanisa ukulwenza kodwa ngiyafisa ukuzokwenzela okusenhliziyo yamama wami
balibonani balestudio 7 hhayi thina siyathiwa ngikhuluma ngisegogwe ngumama into esizisa ubuhlungu ngomkhuhlane lomi siyawuzwa shuwa ukhuluma emarediyeni ukuthi ke sibone abe-health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani asibaboni okutho ukuthi vele thina hhayi siza kufa siphele ngoba nxa ungalalelanga iradio kathesi amaradio akasela mabhatha ukuthi ulalele nxa ungalalelanga iradio akulalitho esiluzwayo bayitihloza abazama be-health bake babuye ngaphegogwe basifundise phela lathi uwenzela ukuthi lathi senze khonoke siyabe sikutshelwa nxa kungazaba bekhona eduze akutho ukuthi siyafa siyafa shintinisoliphekeleni ngoba kasiboni lutho ngito ngito lokuthi ngababuya basitshenthi senze njani sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho kuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonoko ngiyabonga ngicela ukuthi khona liyifikise labo bezwe abe-health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosifundisa sisemaruzeba lapho esikhona ngiyabonga basakazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeSouth Africa selingene kuviki yesikhombisa ilizwe livaliwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa kubikwa iningi lesithi imigoqo le kayekethiswe ngoba uzulu esethwele nzima. Indawo e-Amsterdam eyazakala ngemisebenzi yokuthengisa imizimba ijwayelekile kakhulu kulabo ababe bevakatshela lelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Kodwa ngokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kubikwa amantombazana ayenza lo msebenzi esethwele nzima ngokuswela abathengayo. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele-Melika. Inani lasebebulewe ligcikwane le-coronavirus elizweni le-Melika selifike kunkulungwane ezingamachumi ayithoba minwe mbili 80,000. Kodwa umongameli Donald Trump uthi igcikwane leli selinganeno. Lokhu kutsho ukuthi izigaba zelizwe zizaqhubeka zivulwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuvulwa kwelizwe le-Melika ngesikhathi abantu abaningi belokhu bethelelana leli gcikwane abanye bebhubha.
Umehluko okhona okho omkhulu kakhulu. Siyabona endaweni ezifana le-New York, sengikhulumela nje ngapha e-America. Endaweni ezifana le-New York yikho lapho ade kwi-epicenter, i-epicenter yali gcikwane leli. Siyabona ukuthi i-social distancing isincedile kakhulu ngoba i-curve yakhona isisiya phansi. Okutshengisa ukuthi i-social distancing iyanceda kakhulu ukuthi ilimite ama-infection. So singakhangela imodeli le eNew York isetshenziswe around across the entire US and even around the world. I think inganceda. Inkinga esilayo siyibonayo ukuthi kwamanye ama-states abafuni ukulandela imodeli leyo, sebefuna ukujakha ukuthi bavule ngoba umkhonomi sebegijimisa umkhonomi. So iware khona kakhulu yona leyo yokuthi kumele siwaricheke ngomkhonomi noma siwaricheke ngempilo zabantu. I think i-question ekhona le and i-question ezomele abantu bayiphendule and not only ukuthi baphendulelwe i-government or ngama-states but personal ungumuntu kumele uconsider ukuthi i-safety yakho inganganani lokuthi ungaphila kanjani. Obviously kuzomele si-adjust into eziningi.
Ubona ungani kungenzakala yini esikuzwa ukuthi kungayenzakala ukuthi abantu kuthiwe babuyele emsebenzini kuqala njalo ukuqhamuka kwegcikwane leni?
Yeah, kusho ukuthi igcikwane leli mabe ngafosela nje abantu ukuthi sesivulile kuyana emsebenzini, kube ngazange babake imizamo emake sure ukuthi kuba le social distancing, abantu bagqoka ama-mask emsebenzini apha kule temperature testing. Izinto eziqakathekileyo zona lezo ngoba angeke uphombe ukuthi ebantwini buyelani liyoqala ukusebenza. Sibonile even lapha amakhampani awenyama kabo Tyson bagcine bevala even though uPresident Trump ezama ukubafosela ukuthi bavule, but asingeke sivule ngoba ama-conditions akhona awavumeli ukuthi abantu babe seduze kanjalo ngaleli gciwane ngoba sizayibona i-second wave ibuya sibili kufe futhi abantu abaningi. So I think prevention at this point is better than cure.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika nubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leVirginia.
Hello.
Yeah, what do I say?
How can I help you?
Soke ingoma kaGazeli Mnyama ihamba labangani bakhe besidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umsekeli kamphathi Ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutodi uveza ukuxabana ukukhanya sokuqhamuke kubandla leZANU-PF. Ibandla eliphikisayo ele-MDC Alliance belilomhlangano wokutshengisa usekelo ukuthamisa, kodwa amanye amalunga edale azange ayekhona abalisa umtakamogeni Twangirai umnumzana Vincent Twangirai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivale lisayo igama nguChris Gande. Ngisithi nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo lingaya ebulenjini be-internet ku www.voaindebele.com.